So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 1 kunhlangula 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
ezinye sezibuyela kulokhuyana vele ezazikho khona emuva lekukhwela njalo nje esikhathini kabili kathathu ngelanga.
Uzulu uhlaba omkhulu umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo.
Imithelelo lafakelwa ukukhumbula uhlukumezeka kwabantu abafayo labahlukumezewayo.
Umanyano we-National Transitional Justice Working Group usola ukuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kwatholakala abalitshumi lasikhombisa 17 belomkhuhlane lo. Lokhu kwengeze inani lasebebulewe yilomkhuhlane laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1594. Asebebanjwe lomkhuhlane sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,961. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezinhlanu 4,923. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezintathu 3,182. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 675,678. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 344,400. Uzulu uhlaba omkhulu umkhosi ngokukhwela kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukwethulwa komthetho we-Statutory Instrument 127 ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umthetho lo ujezisa osomabhizimusi abala ukwamukela idola leZimbabwe, njalo ubaphoqa ukuthi bahlele intengo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe nguhulumende. Inhlanganiso yabosomabhizimusi, i-Confederation of Zimbabwe Retailers, iyawusola lomthetho isithi ukhanya uhlose ukufakela izitolo intengo, ama-price controls ngesiNgisi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi, i-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube.
Yes, sesikubona njalo izinto zikhwela, ezinye sezibuyela kulokhuyana vele ezazikho khona emuva lekukhwela njalo nje esikhathini kabili kathathu ngelanga. Ngokuba ngalesi yasikhathi njengamanje lokho sekwenzakele ngemva kokufakwa lo mthetho we-exchange control, imali siyatholakala emgwaqweni. Izitolo labosomabhizinisi abahlukahlukeneyo ngeke basayithola imali ngoba abantu bengasathengi ngayo, besesaba ukuthi i-exchange rate yakhona isiphansi kakhulu. Ngakho-ke imali ezatholwa izitolo isincane kakhulu, imali eningi siyakuya emgwaqweni. Sekusitsho khona ukuthi abasemabhizinisi bakhweze izinto ukuze banelise ukuyathenga imali emgwaqweni. Angazi nje yona lento ukuthi ivela ngapho ukuthi abantu bathi bedubeka kangaka, kuye vela icebo elibulala ilizwe futhi kakhulu kangaka, ngokuba kuyagcina kungatholakali lutho ezitolo, zingasatholakali izinto, sezishota ziyakhwela, kanti ke lezo ezitholakalayo ziyabe zikhwele kakhulu njalo.
Ikuphi okunye okukhwelileyo ongasibalisela khona?
Kunengi okukhwelileyo esikubonileyo, sibonile isepa ikhwelile izinto eziningi lezo zokupheka njalo lazo zikhwelile. Ungabala izinto ngokuhlukahlukana kwazo, isepa yempupho lakho konke omahlamvu, ziningi izinto esezikhwelile. Zilandela khona lokho kufakwa kwalomthetho osovimbela ukuthi abantu bathengise ngaleyo imali abayifunayo eyangaphandle ngerate abayifunayo. Nxa sekwenzeke kanjalo njengoba singike ngatsho, kutsho khona ukuthi abantu bazagalula phakathi kokuswelakala kwezinto, bagalule phakathi kokukhwela kwezinto. Licebo elifileyo nje lela babuyelalo, bekufanele babuye lecebo eliza kwenza ukuthi noma yiphi imali beyithola noma ngayiphi indlela bakwazi ukuyibuyisela kuhulumende ngendlela efaneleyo ngomthelo, lapho kufanele bathele khona bayibhenke le abayitholileyo ingahlali emgwaqweni. Yikho kuphela kade kufanele ukuthi bakwenze, hayi lokho ababuyelakho kuzalimaza abantu kakhulu.
Kukhona yini ongakukhuthaza kuye uhulumende kanye lakubo somabhizimusi?
Esingakucebisa uhulumende ukuthi kumele akubonanzelele ukuthi ababulala ilizwe ngamapolitician bona laba ababusayo aso osomabhizinisi labathengi. Ngakho-ke kafanele angaphumeli lamacebo azadiliza ezomnotho, kwenzeke kakhulu ukuthi abantu bahlupheke okwedlula lokho akade bevele sebekukho. Kanti kosomabhizinisi la uhulumende kumele babambisane babonisane ukuthi okungasebenza yikuphi okuza kwenza ukuthi foreign currency itholakale njalo ilizwe libe lentengo eyamukelekileyo enelisekayo njalo kubathengi. Udaba lokuswelakala kweforeign currency luyipolitiki olumele lulungiswe ngepolitiki nguye uhulumende wokulungisisa indlela iZimbabwe ithathwa ngakhona emhlabeni ukuze ikwazi ukuncediswa ngabantu kususwe icorruption ozomnotho zivuke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Fidlela Ncube ngohlanganiso ye National Consumer Rights Association. Umahluli omkhulu welizwe umnumzana Luke Malaba usekweze amaphepha e-High Court ephikisa ukumangalelwa kwakhe ligqwetha umnumzana Musa Kika, yena othi kumele uMalaba abotshwe ngoba weyisa inkundla ngokubuyela emsebenzini lanxa nje inkantolo yayinqume ukuthi kasenguye umahluli omkhulu uChief Justice. Ukika ufuna uMalaba afunyanwe elecala njalo avalelwe eChikurubhi okwenyanga eziyisithupha nxa engasoze avume ukuthi ahle esuke esihlalweni. UMalaba uyalilandula lelicala esithi wabuyela emsebenzini ngemva kokuphikisa isinqumo seHigh Court. Siqoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Anana.
UMalaba kumele abe lenhloni, akumelanga umuntu alele emsebenzini. Okwaqala kumele sinanzelele ukuthi khona kugcine kubazwa umthetho usenzela ukuthi uthayisane lesikhathi sokuthi akwanise i-70 years nge-Second Amendment. But vele yona i-Second Amendment ngokwayo iyibugwelegwele, iyibutsotsi, iyibukhukhu sibili obuphindaphindiweyo ngenxa yokuthi iphikisana lezinto ezafakwa ku-Constitution zifakwa nguZulu. Ukuthi abantu behleli bebalutshwana baphikise intando kaZulu intshe baguqula imithetho kungela referendum kuvele khona kubi. UMalaba bekumela kunanzelele khonokho ukuze laye aseve ibizo lakhe selingcolile angcoliswa indlela aphatha ngayo ama-elections ka-2018. Bekumele ukuthi akunanzelele khonokho athiye umsebenzi angatshoni ngqinekela ukubuyela emsebenzini kumbe phikisa izinqumo zenkantolo.
Khona ubona luhamba njani udaba lukaMalaba lolo?
Imthethwandaba isisetshenziswa njenge-extension ye-Politburo yezanu le-Department ye-Military okuyizwa izinto khathesi kumbe ingatsha ezikhangela ilizwe. Yibo abarana ilizwe khathesi, yibo abaphetheyo. Sebethethe ke le mthethwandaba bayenze yabo, esenza intando yabo.
Bakhona abathi udaba lolu lwenza imithethwandaba ibonakale njengenkundla ezingathembekanga. Ungathini ngalokho?
Ah, uvele ngubani ongakwazi ukuthi imithetho ndaba eZimbabwe ingcolile. Nxa silokho silabantu ababevalelwe bencitshwa ibail baaphile silabantu abaningi kakhulu kakhulu laba abaphikisana lohulumende obusayo abakumabandla aphikisayo lama activist bayavalelwa bayahlukuluzwa abanye kwesinye isikhathi nxa bengasobezana bangabuthana bayabotshwa abezana kababotshwa.
Umnumzana Mthulisi Anana ulwela amalungelo kaZulu. Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu, owe National Transitional Justice Working Group, ususole kakhulu ukuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi esabekwa eBhalagwe inhlanganiso eyibhetshu likaZulu. Umanyano lo uthi uma labantu beBhalagwe njalo uthi isikhumbuzo lesi sibalulekile ngoba siqakathekisa abantu abangamakhulu angamashumi amabili 20,000 ababulawa yilumbhuqazwe. Umanyano lo ulenhlanganiso ezingamachumi amane lasithupha 46 ezingamalunga ezilwela amalungelo kaZulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga lalumanyano unkosikazi Farais Banda.
Sina njenge National Transitional Justice Working Group sibona ukutshontshwa kwelitshe leli kade liseBhalagwe kuyinto embi kakhulu njalo emangalisayo nxa sikhandile ukuthi ilitshe leli lafakelwa ukukhumbula ukuhlukumezeka kwabantu abafayo labahlukumezewayo ngesikhathi seGugurawundi. Kuyinto engasiphathi kuhle ukuthi kungaba nomuntu ongaba nesifiso sokutshontsha ilitshe eliqakatheke kangaka emphakathini.
Manje ngokubona kwenu kungakutshengisane lokho ikakhulu nxa sikhangele ukubana amapholisa lohulumende bazithulele ngodaba lolu bengaba belesandla yini? Ngokubona kwenu njalo libona ungani kuyini okumele bakwenze?
Ukutshontshwa kwelitshe leli kutshengisa ukuthi inzondo lokungazwisisani okwabangela okwenzakala ngesikhathi seGugurawundi akukapheli. Kumele kwenziwe inhlelo ezizakhangela ukuthi kungaqedwa njani lokhu ukuze abantu bahlale kuhle ngokuthula. Kuyinto esihluphayo kakhulu lathi njengenhlanganiso ukuba ukubona ukuthi uhulumende lamapholisa bathule nalolu daba. Kuqakathekile kakhulu ukuthi benze konke okusemandleni abo ukudingisisa ukuthi ngobani abatshontsha leli litshe ukuze bajeziselwe izenzo zabo. Kuqakathekile futhi ukuthi uhulumende angathuli nje nxa izinto ezinje zisenzakala ukuze ungabi lensolo kumbe ukucabangela ukuthi uhulumende engabe evumelana nezinto ezinje kumbe ngabe lesandla ekutshontshweni kwelitshengele.
Umbuzo wami wokugcina, lona ugatsha lokukhomisana umlotha lwe-National Peace and Reconciliation Commission lubona lusebenza na ikakhulu nxa sikhangele udaba olufana lwalona lolu olokutshontshwa kwelitshe labantu elisikhumbuzo sabantu ababhubhane?
Ngokubona kwethu i-NPRC akumelanga ibe ithule kusenzakala izinto ezinjengalezi. Umsebenzi we-NPRC ugoqela ukulungisisa indaba ezinjengale yokutshontshwa kwelitshe leBhalagwe. Ukukhangelela kwethu njengenhlanganiso yokuthi i-NPRC ufanele ibe ihambela phambili ngodaba lolu isebenzelana lamapholisa ukudingisisa ukuthi ubani owenza lento embi kangaka. Phezu kwalokho i-NPRC ufanele ibe ikhulumisana nabantu beZimbabwe jikelele ngobubi balesi senzo.
Unkosikazi Farais Banda ngomanyano we-National Transitional Justice Working Group. Kuqhamuke udlakela edalele ephalamente elamazwe wonke aseAfrika ele-Pan-African Parliament kwele-South Africa izolo phezu kokhetho lokudinga umkhokeli waleli dale. ukungavumelani phezu kwendlela lomkhokheli amele akhethwe ngayo kwenqabelo lukhetho lona oludluliselwe phambili ngeviki edluleyo ngoba kulomunye owabanjwa iCOVID-19. Lubuye lwadluliselwa phambili njalo ngolwesihlanu ngenxa yokungavumelani lapho umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema ayethusela khona ukubulala umeli wephalamende wakwele mali. Amalunga amazwe asezansi kwe-Afrika agoqela iZimbabwe athi afuna isikhundla lesi sintshintshwane kodwa abamazwe angentshonalanga kwe-Afrika abayibo asebesiphethe lesi sikhundla okwesikhathi eside baya kuphikisa lokhu. Kuthe sokuzavotwa izolo amalunga ezansi e-Afrika agoqela unkosikazi Barbara Rhodes oweZimbabwe athatha ama-ballot boxes esithi akulakhetho olwenziwayo nxa isikhundla lesi singasoze sintshintshwane ngemihlubulo ye-Afrika. Umnumzana Fortune Charumbira nguye osaphethe isikhundla lesi engu-acting president njalo nguye oncintisa emele izansi ye-Afrika. Liphalamende izahlala njalo namuhla. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Kusiboniswa ukuthi i-Afrika kayibambananga ngendlela izinto ezenzakala ngayo e-Afrika. Akutshengisa ukuthi ingqubekela phambili izaba khona ngesikhathi esifitshane esizayo. Kuzathatha isikhathi eside uyinto lokhu ngoba ababambananga abantu laba. Bengabambananga benjalo bezinkokheli ze-Afrika. Kumele sibekwazi ukuthi uhlupho lwe-Afrika olunye olukho na lubangelwa zindimi abazisebenzisayo ngoba abakhulumi ngolimi lunye laba bantu. Inqabe seParliament laphana angazi kumbe abantu bake bathola ithuba lokuthi bayilandelele iParliament esingathi ngesilungu ama proceedings eParliament bengiwalandelela kakhulu. Ngabona ukuthi khona okuyana ukuthi bakhuluma ngendimi ezehlukeneyo, omunye ukhuluma isFrench, omunye ukhuluma isPortuguese, omunye ukhuluma isiNgisi. Uyabona ukuthi uyezwa ophendula isiPhuthukezi ephendula lo ukukhuluma isiNgisi lalo ukhulume isFrench ukuthi vele indlela abaphendulana ngayo ingani kayila kuhloniphana futhi bengazwani. Zindimi zonke ezingasoze Africa ezingezokuza khona ukuyana yikho kubangela ukuthi Africa ibe lohlupho olukhulu. Beso kusiza linto yokuthi pho lo ongaba enguye oyabe khokhela iParliament bangavotelwa njalo kungenziwani ngoba kuhlala kuluhlangothi lunye lweAfrica olusolube lenkokheli ezimbalo. Ngibona ngani into ekhulunywa ngama parliamentarians awe Southern Africa yindaba eqhakathekileyo ukuthi bakwenze khona okwezingathi ngesilungu phecelezi yi-rotational leadership kurotethwe wenzela ukuthi inhlangothi zonke ze-Africa zanelise ukuthi zibe le thuba lokukhokhela iParliament. Ngibona ngani kuyinto enhle leyo, akusonto embi.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumente uqoqa ukuyagebha amathambo ezizalwane zakuleli ezangcwatshelwa kwele Mozambique ngemva kokufela engozini yesikhukhula seCyclone Idai ukuze azebekwa eZimbabwe. Inkundla yeZimlive yona ithi amapholisa eMutare abophe abesilisa ababili abafunyanwe belembanje ezilesilinganiso sethani elilodwa kumbe i-1,000 kgs. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Mbingelele moli ye-Studio 7, mbingelele ninjani, thilani nami ngiphile kundawo zonke lapho nikhona. Ngicabanga ukuthi lapho nikhona niphephile nabalaleli be-Studio 7. Ngithi mina abantu basesindebeleni nabo abazizweli ikakhulu nye sibona nampana la abantu abamfanekiso bonakala etsholotsho lapho kunabantu abangu 22 owachiselwa endlini bachiselwa endlini laphana abanye bephuma belumatha umlilo bedutshulwa yigugraund kodwa wena ophakathi kwezano ulindebele uzwa njani ubona kulungile yini lo mfanekiso kungaze kube lo mfanekiso onjalo esishoneni esishoneni imfanekiso enjiyana ayikho ayizange ibe khona kodwa wena umuntu ophakathi kwezano ubona njani umfanekiso lwanjiyana uma kukhulunywa la ngegugraund wena mhlambe ukusempini kumbe wena usekhaya ungayanga empini uzizwa njani kodwa ungaphansi kobuholi bezano ngesihluku esaba khona okungaba ukuthi mhlambe funa ungabe wawungumthengisi na njengoba namanje uyabe ungazweli imuli zalaba abatshela endlini imuli zalaba abafela nakubobha lakwe umfanekiso lwana mubi kakhulu ongaba ukuthi uma ulindebele ebuholini bobukamthwakazi kufanele yaninto ikuphathe kabi asibuyele emuva kancane kuke kwaba uma kuthathwa iZimbabwe ngaphansi kukaSmith uyizano yayenza i-one party state yayingafuni indebele yayisithi only shoners kodwa amandebele sorry ngokuthanda izinto wabuya bazifaka ngaphakathi ngenxa yokuthi bathanda ukubuswa bathanda mhlawumbe ukudla banengi abantu abakuzano laphana basesindebeleni abangasakwazi ukuthi kanti into eyayisenzakala yini empilweni zabo ngiyabonga abantu be-Studio 7 ngingumathiya eBlumtree ngiyabonga
siyajabula ukuthi liyasebenza ngendlela ephakemeyo siyabonga ukuthi sithola i-update ye-news sonke isikhathi siyajabula ngalokho qhubekaneni libo ngomsebenzi ngale ndlela yithi abakamthokazi
Sawubona baba umthungameli inkomo ngiyakubulisa kunye nequla lakho osebenza nalo ngisithi awuqhubeka umsebenzi niuphethe impela ngoba siyazizwa ezilapha nalapha yana kanti bayasho abantu ngenhlukumezo abahlangana lazo nalana bese siyazithola nathi mhlawumbe noma nje zingalungiseki kodwa zifanele zilungiswe lapha ngiphezu kodaba oluphumile emalangeni athile aluba bebesho ukubana i-United Nations iphawule ukubana kulungiswe eziphathenale nembuqazwe ethile yomhlaba kwatholakala lele lakithi lisala lona kubana nalo livume ukubana kulungiswe okuhle kwabonisa ukubana laba bantu bavele bayizigaba ngizokugcina ende badlelana namazwe anocuku namazwe anobugangi yilapho ndiye labo bevote bethi bona akungabikho lokho kanjani ngoba bona bahle bavele bacabanga ukuthi mhlawumbe indaba le ilanda bona okanti indaba elanda umhlaba wonke nje ilungisisa ukuzwana emhlabeni so bona babonisile ukubana lento bayenza ende bayayesabela ukubana mhlawumbe kungajika zibe ngaku ubo ibahlasele lento abayenzayo okanti noma balile ukusayina akusho lutho lokho uNkulunkulu ngowethu sonke ziyojika izinto ngelinye ilanga bazogida emanzini abilayo labo bantu ngoba abakwenzayo amagazi abantu ayakhala ngaphansi komhlabathi akusiyuthi into edlule nangu londoda wakwelakithi emfisi kubana kube nga uyazi uyazitshintsha engabi ngowasisholosho lo uthwa ngukholwa awule kodwa ngobelieve ngubelieve impela ngoba uyasiphonga ukholwa yonke into uthi yena laba bantu kusho ukuthi kukhona kade bekhangelela ukubana asebekubonile abafuna ukukwenza kanjani kanjani angasho kanjani indaba enjalo right laba abalana babethi bona kuzogujwa abantu ababulawa ngubhuqazwe bangcwatshwe kakatsha konjalo kanjalo kuyini abaphezu kwakho kusho ukuthi kutshengisa ukuthi bana nabo kukhona ababephezu kwakho bengekho ngikho ngempelampela kukhona babe gibele phezukwakho ngiyabonga
nabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Umongameli weZanzibar okuyisabelo esibuswa iTanzania uthi isiqinti sakhe sesizathenga amajekiseni e-COVID-19 lanxa nje uhulumende weTanzania engakatsho ukuthi lokhu kumele kwenziwe. Zivi kwazisanda izehlakalo zokuhlaselwa kwezakhiwo zekhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho kwele Nigeria. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uza kuya esabelweni seOklahoma namuhla lapho aza kwethula khona amazwi okunanza abantu abamnyama abangamakhulu amathathu 300 ababulawa ngabamhlophe abalenzonto edolobheni leTulsa kwiminyaka elikhulu edluleyo. Abamhlophe laba bahlasela ngemibhobho lamabhomba besebenzisa lendizamtshina bachitha lomnotho wabansundu owawusendaweni ebizwa ngokuthi yi-Black Wall Street. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Indaba yaseTulsa, Oklahoma indaba ebuhlungu kakhulu ebantwini abamnyama kuleli ilizwe lase-America, ngoba kuyakhombisa ukuthi from ngesikhathi seslavery abantu abamhlophe abakasi amukeli ka njengabantu abafana nabo abalama equal rights. Lokhu besasibona njengezigqili ezithunjwayo zisetshenziswe zibulawe ongakhombisa ukuthi basibona njengabantu abafana nabo. So iTulsa iyasikhumbuza thina mhlawumbe esasingekho eminyakeni elikhulu esiyadlulayo, kufana leminyaka eyamakhulu amabili i-200 years of slavery eyenzakala la, ukuthi abantu abamnyama abantu abansundu bavele inhlonipho abakayitholi okumele babe layo ukuthi labo babonakale njengabantu elizweni leli le-America.
Udaba lokubandlululwa kwabansundu lona ungathi lominjani kulezi nsuku nxa siqhathanisa le minyakeni edluleyo?
I-racism kulele le-America yinto ezothatha isikhathi eside kakhulu ukuthi zihlazululwe, ngoba yinto ebuyela back to isikhathi se-slavery. Umuntu omnyama la emehlweni abelungu akusumuntu okumele abe lempilo efana leyabo, ngumuntu esingathi second class citizen. And according to them, mawuyi second class citizen bangenza umathanda ngawe ngoba bazitshela ukuthi awulali ilungelo. So yinto i-race yinto vele umhlaba wonke jikelele sengathi yinto nje ebulala ubuntu, ngoba ubuntu abutholakali ma kuyukuthi kulabantu abazimisele ukuthi bangahloniphi abanye abantu, bangababoni njengama equals. So lento le masikhangela manje even i-Black Lives Matter, masikhangela okwenzakala ku-George Floyd, sikhangele okulokhu kusenzakala ngokubulawa kwabantu abamnyama bebulawa ngamapholisi amhlophe, kuyatshengisa ukuthi lento le yokungabona abantu abamnyama njengama equals iyaqhubeka kuleli lizwe.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu uhlaba umkhulu umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. umanyano we National Transitional Justice Working Group usola ukuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurahundi eBhalangwe. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.